So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi elokhu elonda wayengomunye wabo obikwa edubule wabulala abantu abathathu. Balandula njalo imbiko besithi ukuthi usebanjiwe.
Uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigila mkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona. Kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesa.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano endlini welinye lamalunga eHarare azamiswa emthethwandaba lamuhla.
Ubethatha ama-picture from emoteni bedrive besiye police station. So basebakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla.
Silengxoxo lomprofita ongumhlabeleli uSibangilizwe Timo Sibanda.
Ungasofike ithuba lokuthi likhulume kuza kukhuluma ukuthi hayi ngalesi sikhathi kuza kubanje, ngalesi sikhathi kuza nje, kodwa okwamanje kimi ubungakakhulumi ngokuthi kodwa mase kufanele uza kukhuluma.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi elokhu elonda owayengomunye wabo obikwa edubule wabulala abantu abathathu balandula njalo imbiko ebisithi usebanjiwe. Amapholisa athi uJason Muvevi ngeviki edluleyo ubulele umkhokheli wamapholisa eWetsa umprofita lesisebenzi sebhawa. Umuvevi ubikwa ephunyuke eRusabe lapho kade esebandezelwe khona ngamapholisa ngomgqibelo ngemva kokudubulana lawo wasebaleka waya ezintabeni lapho asedingwa ngendizamtshina. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Gandla.
Hayi ndoda lokuthiwa ayilipholisa osedingakala lo wabulala abantu mbobulele abantu. Yukuyenza nje umthetho isigilamkhubo nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi laba bantu laba abasuka embuthweni iyewo veteran kumbe okade seva nje eku army without those credentials as a war veteran kumbe seva ekulipholisa mbumkathijele abantu laba dalise isikhathi eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu kakumsiyonto enzima kuye, ubona nje kuyinto nje elula isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngaphi kumbe bengaphi bebetshelwani ngubani. Ubona isiganye nje kuphela lesi sizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi esincinyane nje
ngendlela amapholisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi, lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapholisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe, kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo, on such cases ngibona zani uzabanjwa. Njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe, uzabanjwa nje njengama-criminal wonke nje abanjwayo bangabe begqikeza ezindlini kumbe behamba iganyavu kumbe benza ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abanga masela kumbe abayizigila mkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona. Kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesa.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Amalunga ebandla lesi-CCC abotshwe esenza umhlangano endlini welinye lamalunga eHarare ngomgqibelo azamiswa emthethwandaba lamuhla. Ngomgqibelo amapholisa abophe unobhala oqoqa inhlelo ze-CCC umnumzana Amos Chibaya labasekeli bebandla abangamachumi amabili lane 24 besithi kabacelanga imvumo yokwenza lokhu. Abantu laba kade bebuthene emzini kameli webudiriro edalele parlamente umnumzana Costa Machingauta laye obotshiweyo. Kodwa umthetho awaleli abantu ukwenza umhlangano endlini lanxa amapholisa ebabophile. Bakhangelelwe ukuthoniswa lamuhla. Igqwetha labo umnumzana Kutsayi Katsere utshaywe kabuhlungu ngamapholisa ngomgqibelo waze wephuka ingalo esiya babona laba akade bebotshiwe. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe legqwetha likakatsere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona ochasise okunengi ngokutshaywa kukakatsere.
Uthe usezafika e-police station wasephomba ukumiswa imota yamapholisa ama-black boot labe sivanga ukubabiza sisithi ngorobayo. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe ama-picture, ubethatha ama-picture from emoteni bedrive besiye e-police station. So basebe bakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla, bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lani imota zaborobayo leziyani. Ama-trucks abo bahamba la e-police station imota yasala phandle yakhe. So uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi. Basebengena-ke la ephakathi e-police station ku-charge office ubevele eselimele. Kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa. Sebezambiza ngamasamanisi lapho ngoba bebesithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena le yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba laye. So yikho akade bemcharge ngakho.
Lawa-ke ama-charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke.
Yikuthi nje ngama-charges a-frivol asama-charges angala ngqondo nje kuphela. Ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemtshaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulawful custody. Ukumkhahlela bamenze khona bemehlisa emoteni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lawful custody. Yikho okwenzakaleyo ulimele uKatsere.
Lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathelo abantu.
Sesihambe e-Central Police Station siyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amtshayile amfamulisane. Sesikhona ngale basebefika-ke amapholisa ebudiri basemisa ukwenza i-report basithatha basibisela ebudiri basebemfaka kama-charges official bamcharge-ke ngama-sections anala ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance yokuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha yikho abakutshoyo. So sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye operate isandla leso siqamukileyo. So sigcine sasesivumela nti sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation.
Lo-ke ngonkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona obexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7 eseHarare.
Singeke samalela umuntu thina ayefuna lokhu akufunayo. Singeke samalela umuntu ayefuna lokhu akufunayo. Ngoba uyintando yakhe
Umprofita ongumhlabeleli uSibangilizwe Timos Banda ngomunye wabasakhulayo oweqembu lomculo wembube elithiwa Victoria Falls Ubuntu Bomuntu. Ngisizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Mangikhangele ukuhlabela ngesiprofit into ezimbili ezihlukene ma uzibheka kodwa zidalwa into eyi-1 eyisipho esiyasivele sibuwe ngoba
uhlabela uyisipho etalenti lokuprofetha kuyitalenti elaliwe kodwa eselibuya ngerevelation osetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto ngizenza zombili, uma ngizenza zombili kunethuba lokuhlabela lapho vele bengikhona ngasengisithi ngokuhamba ngokukhula ivele ngisenkonzweni then kwasekuyehla-ke kumoya wesiprofithi ozosetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto kunanapho ezisebenza zihamba zonke kodwa kusuka kungixake ngoba kwesinye isikhathi lapho sisemcimbini sisekuhlabeleni kumbe sisekwezinye indawo usiprofithi siyafika bese sikhuluma mhlawumbe ngisekuhlabeleni kumbe mhlawumbe ikakhulu ma sesihlabela iy'ngoma zegospel kodwa khona kuyahambisana ngoba konke lokhu kudalwa isipho sethalenti esiyalivele likuwe liphezu kwakho. Mina-ke ngiyakusengusebenzisa ngethuba lethuba lokuprofitha kunethuba lokuhlabela lokucula.
Manje ekuprofetheni lokhu kukhona yini osukubonile ongasitshela wena okuzayenzakala ngomnyaka onalo ikakhulu okuphathelane lokhetho oluzayo, kukhona yini?
Right, ekuprofitheni lapha masibheka ngesimo sokhetho oluzayo ngeke ngitsho okuningi ukuthi mhlawumbe inkosi ngithe lokhu kumbe ngikhuphe lokhu kodwa ibingakangi caceli kuhle. Kodwa ma sokudingakala inkosi izatsho ukuthi hhayi kuza kubanje ngoba abantu basuke besebehambela umoya ongcwele phambili bedinga inzuzo kumbe bedinga ukuthandwa. Kodwa uNkulunkulu kimi ubengakangichazeli kahle ngoba akufanele ukubana ngihambele umoya ongcwele phambili mna ngibone ngokucabangela kwami bembone ngesimo somumo. Kodwa umoya ongcwele wona wasekufike ithuba lokuthi likhulume kuza kukhuluma ukuthi hhayi ngalesi sikhathi kuza kubani ngalesi sikhathi kuzanje. Kodwa okwamanje kimi ubungakakhulumi nokuthi kodwa mase ufanele uzakhuluma ngoba angifuni ukuthi ngihambele umoya ongcwele phambili.
Okokugcina kwezomculo lapha ungasitshela ukuthi usuke wabaledlalade na kumbe singathi kukhona yini ingoma osulazo ungafuna ukuthi abalaleli bazidinge enkundleni zokuxhumana lapha?
Ye iqembu ngulo libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu selitholakala liyatholakala kuma-social media platforms akhona amadlalede atholakala kuma-online stores wonke nje. Nalapho ma befuna ukuxhumana leqembu bafonela kulezi number ezithi 0772226433 kuma-platform media social media aqembu liyatholakala ku libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu. Injalo ke libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu liyenza umculo wembobe abambathi isicathamiya.
Lo ke nguSibangilizwe Timos Banda umprofita njalo ngumhlabeleli ubeqoqa ecingweni le Studio 7 ese Victoria Falls.
Konke konke kulungile khaya lababa, konke kulungile khaya lababa, konke kulungile khaya lababa.
Siyabonga Timo Sibangilizwe Sibanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuvivinya okwenziwe ngabezempilakahle kuveze ukuba kule mifula yakobulawayo elamanzi ayithefu angadalela ingozi inhlanzi kunye labantu. Imfula le ibalisa iMazayi, Matshamhlophe kunye loPhekiwe. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi kulabafana abathathu abatshileyo balimala kakhulu ngemva kokuba ababili babo bewele egodini ebelivutha ngomlilo elenkampani yePretoria Portland Cement iPPC eColenbon kobulawayo. Abafana laba baleminyaka yokuzalwa engu-11, 12 le-14. Yeah. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele DRC. Ibhomba elidubuke esontweni esigabeni seNorth Kivu libulele abantu abalithumi. Amapholisa athi kucatshangelwa ukuthi leli bhomba liquphulwe ngabesimuslim abedlulisa amalawulo. Siphethe eza kwamanye amazwe ngeza kwele China. Isitimela esihamba sivela esihlengeni seHong Kong singena kwele China sesiqalile njalo ngemva kokuvalwa kweminyaka phose emithathu ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, that is ezibhatwa ngezinjani boChris Gandhi zethu zingabhatwa njengezinjani ezibhalwayo, that kwenza ukuthi senze le nto efunakalayo. Le nto efunakalayo esifunayo ukuthi sixoxa lana sixoxa, hhayi lapha mna bazwa bakhuluma laphana lizwenzilana, hhayi akula kuhlangana lapha. Ingasikhathele ukubusa uhlobo oluyi-one, ukubusa uhlobo oluyi-one right through ngazathi vele kahle kahle lizoba lithatha bodwa. Asabe nepower yonke le abayenzayo ngoba yibo bodwa basesikhundleni eziphezulu emathebeleni akudla umuntu osezikhundleni eziphezulu. Baqhatshana bona bodwa, baqhatshana bona bodwa, bazilela imali bodwa. Hayi siyakubona ukusokola, siyakubona ukusokola. Hayi kunzima, kunzima. Hayi kodwa sithe sihlome ihlasele ukhetho soluseduze.
Studio 7, njani Studio 7? Sicelani laba abantu abatshaya abantu beke beme kathi izani wena nxa ikwazi ukuthi iyawina itshayelane abantu. Ingatshaya abantu nxa ikwathi izawina. Ayiyekeli isisi layo yeze imihlangano yayo, ngoba xa utshama umuntu ujesethi uligwala, yiye ligwala bengathi utshamisa uligwala, yibo abangamagwala. Xa sogwala utshayelana abantu, abayekeli isisi layo yeze imihlangano, ngathi lizwe leli wathi ngelabo mbali, lizwe leli likankulunkulu le, ngoba unkulunkulu ngabe ngelabo, ngaba bafya bonke abantu bona bezayo. Yikho besifa ngoba izwe lingasilo labo. Thina sifuna utshintsho eZimbabwe lapho umuntu abesebengamaxhego lokho befikeleko besalela elizweni. Lathi seze sibe nezinto zethu nini, sifuna ukuthi ilizwe libuzwe ngumfana omncane, lathi umfana omncane esivulele imisebenzi kathi sihleza sisebenzi kathese nxa yezanu p f chamisa angena embusweni izanu p f alike libe badala mnanga kwajenga manini.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo. Ah, siyabona lokhu kwenzakala elizweni lakithi. Kodwa-ke zakhamizi, njengoba lezi nsuku nje abantu bonke bebonti elizweni lakithi isimo sesinjani, asizameni ngempela ukudefenda amandla wethu, ngoba ubusela benkomo lobo ngendlela esebuqanse ngakhona nangendlela obuqasa ngakhona, asizameni impela ukudefenda amandla wethu. Kulama truck la ahamba ebhodabhoda emizini yabantu ethenga izinkomo eziphaleni la, asizameni ukuwavala madoda, ngoba ngeqiniso siyalimala, ngeqiniso siyafa siphila. Asizameni ukuthi ubusela lobenkomo lobo sibuvale. And any mistake la amaphoyisa la asitshontshelayo, kungatholakala ukuthi alesandla amaphoyisa la asiwathiseleni la ahlala khona. Besihloniphe abantu laba, kabasihloniphe, sisebenza nzima madoda, sithiyima izethu sizohlupheka la bona basala bayathatha, ngoba ilizwe lakithi ngeqiniso amaphoyisa kasini, amaphoyisa yiwo asala etshontsha imizini yethu, ethuma laba abantu laba besiyatshontsha izinto zethu. And the most ngabantu bezanu-P F abayenza le nto, yibo balamatrak agcwele emakhaya lapha azulazula ngeziphala zabantu ehamba begalita emizini yabantu, ubanule nkomo ezingako, ubanule nkomo ezinjani. Asigive njena amandla ethu zakhamizi, yazi kunzima ukusebenza madoda. Angicabangi ukuthi ukhona umuntu ongakujabulela lokho okwenzakalayo. And umnangagwa mpela ngempela kumele ebezazi inhlangano lezi, umhlaba wonke umile ube kwazi ukuthi umnangagwa kumele atshelwe ukuthi kule nhlangano ezilwisana lokusilela abezazi. Asizamele ukuthi inhlangano zethu zirejiste sonke lapho esikhona, indawo umhlaba wonke akulakuthi kuphi.
Vuka mthwakazi vuka, siyabingelela, siyalibingelela kontyungamile inkomo labo sithandekile, silibingelela lonke nabalalela okhulumayo ku-PG Plumber. Ngicela lo mlayeza udlule uye ebantwini basemathebelethi. Bantu basemathebelethi, siyalicela ngomusa langothando, mali ngaboni into eyenziwa ngabantu basekhumalanga, sifuna ukulifundisa angazina ukuthi nelibona ngayiphi indlela. Abantwabenu baphelela ezindleleni, bayabulawa ngamagumaguma, kuye futhi ne bethathelwe izimali badliwa ngulungulu kudela abaningi baduli impompo. So bazali siyalicela emakhaya sokungathi ake liyekele into yamashoneni libuye entweni zakini zasesindebeleni. Lalo ishona like lihambe ngemva kwendebele kungabe indebele lihamba ngemva kweshona 43 years. Awu sicela lizizwele bantu bakithi nani nike nibe ngama prime minister like libe ngama president esindebeleni siyalicela kuba liyabona kuba labona kumakhube makhube nguye kwakumele ukuthi abe yipresident or abe yiprime minister or abe uMP kodwa kwayehlula ngebanga lokuthi amashona vele kawafuni ukuthi indebele lihambe phambili. Ngiyabonga.
Ye linjani basakazi yestudio sengele labalaleli bonke khona ngapho engalikhona nendawo ezishiyetshiyeneyo. Ye studio seven balaleli abasakazi ngakube sobala lokhu ukuthi khona lokhu okhulunywa yuhulumende ukuthi ama-municipality they failed ngamanga asegcekeni i-devolution funds kazi lethwa kuma-municipalities ngesikhathi ukuthi badivelope benzele imisebenzi yabo kumele bayenze. Two, sike sabona lama-councillors lama-meya lapha befuna ukuba ngama-honoral mayors njengala decision abayithathayo isikhathi eside befuna ukwenziwa iziphamaso so idolobha belingaqhubeka kanjani. Sisuke lapho sikesebenzwa futhi bona bezangipefe lapho abangakusikhona bona abafaki izimali and which was very true but esekutheni babethi khona befuna ukudevelopha i-town ngoba zokutheni ngoba sebekhangelele abantu hlakaniphani akulanto eza kwenziwa entsha izanupief akula alubana nje singazwisisa i-invitation yami ukuthi ngasivoteleni something new a change especially nale iphajet kusihle ngitry ukuthi just a term one term usibona ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kwalapho siqhubekeni sikhangela phambili sidinga njalo iphathi nxa kuvuma sengabe ngcono izanupief efailed us so xa ukhangela izinto ezenzakalayo lokhu kuthiwa amameya sethoma ama-tough term office ngikho abakwazi kwebefake imithetho engaqondanga emuntini kunokuthi bafake imithetho elungileyo eyakwenza ukuthi kube nemali emali elokugcina idolobho selingcwele okumangalisayo ngabantu babo abavelale bebuya lezi zinto kungakhangela u-4th Avenue ehlangane lo-5th Avenue lo-5th Avenue lezingcwele kakhulu ngabantu abahlezi emgwaqweni bangafuni ukuphuma idoda abayigenerathayo iningi okudlula imali etholakala lapho abaningi kwakhona ababhadali le mali njengomunisipalati kodwa idoda kumele ithwale ngumunisipalati so ngathi kunanzeleleni lokuvela just recent izolo ngomgqibelo mntana mhlaka-14 lo umgqibelo wayizolo ebematsha lapha bathi women for ed young women for ed what for ed akulancedo konke lokhu zinto ezifeyileyo lezi zinto ezifeyileyo zonke alubana abantu ngabakwazi ngama-beneficiaries laba abafuna ukudla imali kuphela kusenzengathi bayithanda linto mabe siza imali bedilizelise. Ngiyabonga umfana kagodlwayo umasabayithwaleli u-ward 5 eyisilisa
linjani baka-studio 7 khona ngapho e-amerika linjani baka-studio 7 khona ngapho e-amerika nlapha sengicela inews bakithi ngicela inews angisazazi khona ukuzizwa ifoni yambi mampara mani yayingena umampara ngicela inews angisazazi bakithi odungamile inkomo nabo platist iJeremiah bonke nje abakastudio 7 abanye angisazi amabizo sendlibele hayi ngicela inews ikhona ngapho odungamile inkomo.
Happy New Year, Happy Christmas Studio 7. Siyathaba kakhulu ngokusithumezela inews. Sicela kulo mnyaka ka-23 ke lisizame kakhulu ngenews ezobuqotho. Siyacela ngathi selisikhalalelani ukusinikeza inews. Singogogo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokutholakale amanye njalo amaphepha alemfihlo emahhofisini kamongameli Joe Biden. Sokulamaphepha angama-25 asatholakele. amaphepha la abikwa athathwa nguBiden esangumsekeli kamongameli Barack Obama. Phansi kwemithetho yelemelika kulicala ukuthi umongameli kumbe umsekeli wakhe atholakale elamaphepha alemfihlo zikahulumende. Oyi umongameli umnumzana Donald Trump yena watholakala elamabhokisi agcwele amaphepha la alemfihlo. Abebandla lama-Republicans bathi labo echwa sokumele zimkhalele la uBiden njengalokhu abebandla lakhe lama-Democrats ababefuna ukuthi kwenziwe kumnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba kande ayi ayazwakala sibili amaphepha la lokho ekuphuma ezindabeni lapha kusiyale kuletha ukungathi kuyadanisa ikakhulu kuma-Democrat ngoba nxa ukhangela indaba le yamaphepha ayimfihlo la esingathi thina namaphepha aphezulu i-top secret yelizwe kungathi aku-Trump njalo bekukhanya ngathi icala lakhe lokuthatha lamaphepha liyamgombolozela sibili okusegcikeni. Kodwa ke nxa sokubuya kuzwakala ukuthiwa nanko sebonakele kupresidenti okhona. Sekungathi kuyabhiqa yonke into ukuthi kanti kuhamba njani ngamaphepha. Amaphepha kungenzakala ukuthi akhona. Angikholwa ukuthi engxenye abanye bacabanga ukuthi engxenye aplantwa kumbathwani. Kodwa ke angiboni ukuthi kungenzakala lokho. Kwesinye isikhathi abantu babona ukuthi thina amaxhegu siyathatha izinto sibeke laphana, ungabeka laphana usukhohlwa ukuthi khona wakuwathatha into wayibeka ngapha. Siyadinga sidinge engxenye into ikhona apha esikhwameni sami khona umahluko ngiwubona khonapho ukuthi khona uBiden angabe wawathatha engathi umuntu uyawasebenzisa uzawabuyisela wase wakhohlwa. Kodwa ke lo mnumnumzana uTrump uyatshela ama-aids akhe uthi thathana amabhokisi lawo lowafake frimajineni kumbe ngimoteni aya emonologa liwase emonologa thathani amaphepha lawo lihambe lawo ngiyawafuna ngawami yiwumahluko engiwubonayo. Kanti-ke njalo lanxa etholakala la akaBiden ayaphanga amasinyane abuyele esiphaleni. Ulwane omunye kuyalwiswa ukuthi amaphepha lawo aphume kuye abuyele esiphaleni. Yiwo nje umehluko engiwubonayo mina phakathi kwala madoda omabili.
Wena nxa ukhangele kuyafana yini okokuthi kumele kuthathwe amanyathelo afanayo?
Yebo, njengoba ngike ngatsho ngaphambili ukuthi umahluko ukhonapho ekutheni omunye wayekwazi nxa ukhangela ukuthi thathana amaphepha lawo amabhokisi lawo lihambe lawo. Omunye uthi hayi mphongubona nanka amaphepha dingani futhi kwezinye indawo engxenye ngachiya amanye kwezinye indawo. Nambona ngathi kulo mehluko umehluko wakhona uzamela ukuthi akusikuthi akusilokucala kulicala bobabili balamacala. Ngiyabona kuzamelela ukuthi kucubungulwe njengoba ipolisi elikhulu leli uGalendi selifakile enye njalo iloya ukuthi ikhangele icubungule ngalo omkhulu uBiden. Angithi yayivele imfakele uTrump owaya ukuthi akhangele ukuthi amaphepha ahamba njani, abuya wonke, asele yini amanye kumbe kukhona amanye kwezindawo. Lakhona ngapha kuzafana basadingadinga.
Hayi, siyabonga ke lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo welemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwelemelika. Umbiko esanda kuthola uthi unina kaMampintsha kasekho. Umama kaMampintsha ubesesibhedlela egula. Kodwa hayi izolo ukhanya wehlule usithile. Sigqibeke lapha uhlelo lwethu ngazona lezo indaba ezibuhlungu kakhulu. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.